Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 1 kuNhlangula 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kulomtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. Kusolwa isiphathamandla sezanu-PF umnumzana Obedi Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulomtshayeli wendizamtshina obhubhele engozini yokuwa kwendiza yakhe embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Izim Life ibika ukuba lingozi yenzakale emaphethelweni ombukiso lo wona oqoqwe yiMashonaland Flying Club. Ividiyo ethulwe ilinkundla iveza lindizamtshina igiqika emoyeni umtshayeli etshengisa ubugabazi bakhe. Kodwa ukhanya ehluleke ukuyisusa kuleso simo yasitshayeka phansi inengi lingananzeleli ukuthi besokuyingozi. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa lihlonzi kusetshenziswe idola leMelika njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2009. Ukuwa kwemali yakuleli mihla lamalanga sokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Emkambo we Reserve Bank of Zimbabwe izolo idola leMelika belithengwa ngamadola akuleli angamakhulu amathathu alesishiyangalombili 1:308. Ngeviki edluleyo belibiza 1:290. Emkambo wensitha khona idola leMelika libiza amadola eZimbabwe aphakathi kwangamachumi amane 1:400 kusiya kumachumi amahlanu alengxenye 1:550. Isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sesifikile isikhathi sokuthi lilahlwe idola leZimbabwe.
Lokho kuyasitshengisa ukuthi kulento engabambekanga kuhle kwezomnotho welizwe. Ngobuhlupho ungabona imali sisiwa uhlonze insuku zonke. Kusegcene futhi ukuthi lokho kukhomba ukuthi njengezizalo zalapha eZimbabwe abantu sebeyaphila nzima, abantu baza kudubeka kakhulu. Ngoba kusitsho ukuthi nxa seziqhubeka imali lozamandla kutsho ukuthi intengo yempahla lama-services ziyakhwela. Ngezinye indlela kusho ukuthi vele ukuphila eZimbabwe sokudula. Lokho ufuna ukwenzani ngoba abali akuyiwa abarana amabhizinisi baza kunanzela ukuthi nxa befaka intengo zabo ama-prices lawa bawafaka besebenzisa i-rate yedola eMelika. Kusitsho ukuthi nxa usuthi usuyiguqulela ngapha kweyakithi eZimbabwe kuba nzima ngoba yena le sizwa eyi-380 okwale iviki. Yebo kambe yekhona kodwa nxa sisiya sibili phansi ku-ground ku-market ayishiye esebenzayo. Kusebenza ileyi rate umkambo wokunyama esithi na i-black market rate yesebenzayo and the Skrumanja Gates is corner between 450 to 500. It will be Liga Eli Lotua. The show should so 450 to 500. So Aguma is a Langa soaking up a footy. It is a Pengswa in the Fana now. We are changing to Timpilo, Evan Besmapa, Isin Zima. So a little dollar, Celestial Luana Liz Mele. So second, the Hulman of Fala decided to die. I will be retailing in Manyaga Cabang in India.
Siyazi ukuthi uhulumende wethula umthetho ovumela abantu ukuthenga izinto ezimqoka ezigoqela ukudla phandle kwelizwe kungelambhadalo yeduty. Ungathi kuyaphathisa yini lokho njengoba izinto zithula kangaka eZimbabwe?
Eqinisweni ukuthi abantu beZimbabwe abaphathiseki ngoba bona ababenelisa ukubana baphume phandle kwelizwe bayebuya lezo mpahla abantu abalutshwana kakhulu. Futhi bona abo bantu ababuyela lezo mpahla ukuthi bazosebenzisa ukuthi bazisebenzise bona. Lezo mpahla sebebuya lazo ukuthi bazozithengisela abanye abantu. And ngase bezithengisa futhi sebesebenzisa enale iRed esikhuluma ngayo enale iBlack Market. Eyokuthi idola imelike yodwa isithanga nge 500. Kusitsho ukuthi lanxa sekuya lezo mpahla ukuthi abantu bazidinga kweneliseki ngoba ziyabe seziduro okwedlulisileyo. Kukanti injongo yokuthi kuncediswe. Njalo futhi phezu kwalokho, akuncedi kakhulu ilizwe leZimbabwe ngoba nxa usuvumela ukuthi abantu bayithathe impahla ngaphandle kwamanye amazwe balethe lapha kungelambhadalo. Ngezinye indlela usubulala amakhampani eZimbabwe oyiwo phela ayiwo la aproducayo. Ngoba abantu sebezathi hayi nxa sokunjalo sebekhohlwa lezi ndawo zeZimbabwe ezidla ama-price aphezulu ngenxa yokuthi vele i-economy elizwe ifile. So usho amakhampani ayatshone siya phansi kuzatsho ukuthi abantu beZimbabwe izisebenzi zilahlekelwe imisebenzi abanye. Ngoba amakhampani angeke abagcine esenazo ukuthi abantu sebethenga impahla ngaphandle. So yilo ihlupho olukhona ngezinye indlela le into eyenzakileyo ayincedi kakhulu abantu. Incede abantu abalitshwana kakhulu kodwa babuya lapha futhi sebethengisa sebebulala abantu ngama-price ayisabekayo. So kusegcekeni ukuthi ezomnotho weZimbabwe kathesi hhayi sezifile sikuloko ukuthi sezifike esimeni sokuthi uhulumeni zokufanele avume ukuthi into le isiyalile. And okungenzakala njeyona behlala besitsho ukuthi hhayi impendulo kathe sekuthi ke sifake ibhondi le eZimbabwe eceleni sisebenzise yona nale imali yemzini idola leMelika okwesikhathi esithile kwenzela ukuthi atleast senelise ukuthi umnotho welizwe ungathi uyaphakama ngoba kathe sumumo hhayi mubi. Kusegcekeni ngoba le dola njengoba siyibona iyalapha eZimbabwe ngayo iqathanisa yeMelika iphela amandla asuku zonke. So lokhu kuyatshengisa ukuthi impilo zabantu beZimbabwe sabantu sebephakathi kohlupho, abantu bezehluleka ukuthi bahambe abantwana esikolo, abantu bezehluleka ukuthi bathole ukudla okweneleyo, abantu bezehluleka ukuthi bathenge imithi nje ukuthi baziphathe nxa begula. So luhlupho lonke loluhlala abantu beZimbabwe. Kodwa uhulumende ukhona ukukhangele ungathi kabona uzithulele. Kodwa kumangalisi ngoba uhulumende weZimbabwe wakathi eseqinisweni uhulumende weZANU-PF asela mpendulo ngama-challenge abantu abahlangana lawo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoyinhlanganiso emela izisebenzi iZCTU uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso yePost Independence Survivors Trust isisole isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obed Mpofu yena othi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo ngoba luvusa amanxeba abantu beMandebeleni labeMidlands. Umpofu wethule amazwi la emngcwabeni kaChief Mabhikwa ngomgqibelo. Umpofu wayekhulumela phezu kwamazwi kamfundisi uSeni Sibanda yena otshele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kulumbuthano ukuthi udaba lwegugurawundi kumele lulungisiswe ngoba abantu beMathebelelendi ababulawelwa izihlobo belokhe befuthelene. Sixoxele siphathamandla sePost Independence Survivors Trust umnumzana Felix Magalela Mafasfanda ongumsekeli njalo wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change.
I-peace iyamangala ngamazwi kababa u-Obed Mpofu uma ephonga ukukhuluma ehlamahla esithi ukuvusa amanxeba eGugurawundi akuncedi ngaphandle kokuthi abantu babe lentuthuko. Kambe bazaba lentuthuko njani bona bayizigoga sibona ngani ukugolomba abantu abazifelayo abahluphekayo ababubulayo ngokuhlutshwa ngamazi omuntu omdala ngoba phela siyamazi obhedi impofu ngesikhathi seGukura Hound wayevele sekuzana uPF ngo 1985 waba yicandidate yemguza wadliwa yikho ke siyamangala namhlanje ukuthi ekhulume labantu abadala ezama ukuthi ukuxolelana lokukhumisana umlotha kube khona yena uthela iphethuru emlilweni siyamazi ubaba inkosi uMabhikwa ede ngumuntu ofuna ukuthula elupane kakhulu ngokuthi abantu bazuze ububelo bonke laba bantu abahlukumezwa iGukura Hound siyamangala ukuthi namhlanje ezedlulwe ngumbono Vice President uChiwenga okhulume sazi ukuthi uphezu kwamangcwaba abantu ababulawa mahlala ngeGukura Hound thina bepisti lokhu sicubungula sibhala amabhuku lama-records ukwenzela ukuthi isikhathi sesifikile bonke labo abantu abaphathekayo bebulala abantu mahlayana bazaba accountable asethuseli kodwa imbali fanele ukuthi bekhona ikwenzela ukuthi usapho lwakusasa baxolelane sifuna abantu abangahlokoza abanye abantu abangaqala abanye abantu ngoba siyakubona khathesi ukuthi ubaba umpofu uObedi gazi khulumeli yedwa ukhulumeli abanye abakuzana uPF ababona ngani iGukura Hound yayiyinto eyokujabulisa abantu besindebeleni sihambile njengepeace amaprovinsi wonke into le singesizwe seZimbabwe hayi emandebeleni kodwa
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomholi wenhlanganiso emela abantu abathinteka kudaba lweGukura Hound iPost Independent Survivors Trust ungumsekeli njalo wesikhulumeli seTRCC. Sokwedlule iviki umsekeli webandla leCitizens Coalition for Change uNkosazana Mo Blessing Ali ethunjiwe njalo engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Namhla lilanga lesishiyangalombili enyamalele. Ibandla leTRCC lithi uthunjwe lilunga leZANU PF umnumzana Pius Jamba. Lanxa amapolisa ekuvuma lokhu ayakulandula ukuthi udaba lolu lokwenza lezombusazwe esithi uJamba akasilolunga leZANU PF. Le yinto engamukelwa ngabeTRCC abathi amapolisa azama ukuvikela ibandla elibusayo. Sixoxele lunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu abancedise alethe ubufakazi obugcweleyo njalo obuqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe kungangeni ezombusazwe lapha kuqala akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani umuntu lo wanyamalaliswa yini kuyini okwenzakalayo kono kokukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayethandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapolisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa kusho ukuthi ngezinye indlela asinikele amapolisa ithuba eligcweleyo ukuthi baphenye kuhle bephumele impumela eqondileyo andubana abazombangazwe laba bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sisigijime ngazo sikhulume okungayisiko basitshengisile Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo bakhulumile even ureverend Sibanda kafihli ureverend Angleton Sibanda uyakhuluma laye ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu 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 injongo kuyikungcolisa uhulumende weZANU PF ngezinye indlela kuyabe kusenziwa i-opposition isebenza lesinye isandla sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lowo uyanyamalalisa abantu uhulumende lowo yenza ni konke konkwana kusenziwa ngokunjalo kathesike asithinti amapolisa ayenze umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omeli yenziwe amapolisa ukuthi kubonakala ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngo blessings ali okungaba ingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile kumele atholakale lo blessings ali
Yebo uthi amapolisa kumele aphiwe ithuba lokuthi aphenye loludaba babagawule kodwa bakhona abakhala ngokuthi uhulumende weZimbabwe akaluphathi kuhle udaba lokunyamalala kwabantu ngoba sikhuluma nje kuloyitayitsamara oseleminyaka leminyaka wanyamalala Kodwa lalamhlanje akwaziwa ukuthi washona phi lo hulumende akasho lutho.
Udaba lukaItayizamara ludaba oludala babankomo. Asifuni kube sokusizisa ubuhlungu izimuli eziyizwe zayehlelwa ngumonakalo lo ongaka. Kodwa ke okukhona ukuthi udaba lukaItayizamara lwenzakala kuhulumende kaMgabe ngesikhathi lesane sadlulayo. Ngabona bona abantu ababekhona ngaleso sikhathi yibo babenempendulo engcono ukuthi baphendule udaba lwabo iTayizamara kunyamalala kwakhe ngesikhathi senesi sabomgabe lesane sadlulayo. Ukuthi kwenzakalani ngayo iTayizamara lokuthi kwaxwayisisa amapolisa batholani ngakho konoko yibo bamele belethe impendulo yokuthi kwayenzakalani ngaleso sikhathi kwakumele bakwenze ngaleso sikhathi kathesi unew dispensation kathesi lapha sesikhona akusekho konke konoko okuthiwa izinto zonke ziyenziwa ngendlela ezingayisizwa laba kwenziwa izinto kuhle kodwa uLinda Masarira sebesibonisile phambilini labo angela labo Reverend Sibanda ukuthi ezinye izinto lezi kathesi ziyenziwa ngabomu njengakhona okade kusenziwa khonoko okade kusenziwa angani kuthiwa abantu abayenza imovie laba abantu amalokuzeni be-opposition abe-MDC ade besithi ye ubani ucatshile usendaweni ethile lanilani basithelile olinde ukuthi hayi into zangabomo leza njalo into ababezifundisiwe ukuthi bazenze zenziwe labo bayingxenye yako bayakufakaza pho-ke nxa kulabantu abasilethelayo ukuthi kade bebekhona ngale kusenziwa bayakwazi kade kusenziwani njalo kusenzelwani so kubuya njalo kusikhulule ukuthi kutho ukuthi okunye kwakhona kulokugama kudinga ukuthi kuxwayisiswe ngamapolisa kubonakala ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo yikubona abanye abantu abanye bakhona labantu ababethe bona bacatshelwe ukuthi awulapha sesinebalekile ngaphandle kwelizwe nxa ukuthi into yakhona abanye bakhona kwathiwa babese-American Embassy behlishiwe e-American Embassy so konke konoku kulokugama phakathi okukhona ukungcolisa uhulumende kodwa ke eqinisweni lokhu indaba kaZamara yindaba endala endaba ukuthi ngaleso sikhathi laba kwayenzakala ngakhona ngesikhathi sakhona yibo balempendulo ngakho lokho
umnumzana belief kaule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo Seli kubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi eZimbabwe libhekane lendlala empilonyaka ngenxa yokuma komkhathi. Ikroniko ithi uhulumende usethule amanyathelo amatsha ajonge ukuhlenga idola leZimbabwe eliqhubeka likhithika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibone Studio 7, salibonani. Hayi siyaphila ngapha Cape Town. Hayi, sifela amandla ngapha Cape Town, abantu bayoyika, bayesaba abantu. Kodwa bathembanga. Besaba umnangako, wathi umnangako uyatshaya, wathi umtshaya ngobhudu wakhe. So hayi, sicela amandla, libakhuthaze, lithumele abantu abalezindlu apha eCape Town, simbalwa abafuna ukujoyina, hanye basabazama ukubaqoqa nami ngapha eCape Town. Sazama ukubaqoqa, sebavula amakhanda, ukuthi bebona ukuthi sasa siyaphi, sengahlala egangeni. Abanye bayazwisisa, abanye baseyesaba, amaNdebele namaShona kodwa kuyafana nje, baseyesaba konke. Ngizama ukukhuluma nabo abanye ngesiShona, hayi. Abanye bavuma, abanye bayesaba, basho ngicela incedise ke nami ngapha eCape Town. Malikhona elibaziyo, nani fake nje imeseji emafonini nabo nani. Ngicela ukwazi ivuleke izingqondo. Siyabona.
Sarubanani ku-Studio 7 ndibingelela ngonyathi ngilapha eGwanda Mfuna ukuphendula lo babo MRP obekhuluma ngokuthi he uSisi kumbuchamisa sekethe abantu beshoneni emathebelelende bahamba amabhasi bese ethwala abantu bemashoneni bebaletha ngapha esindebele. Hayi 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 mhlobo wekhaya ulahlekile kakhulu ethi ngiqondise kancane. iSisi asiyo eqhasha emabhodara uyayibona iBridge Border Post lena akusisi iSisi eqhasha mtakaba kulabantu abaqhashayo and futhi ubokwazi ukuthi ibandla elibusayo lapha eZimbabwe izizana uPF akusisi iSisi ayilandi bantu ibathwala ngamabhasi baletha kobulawayo kumbe ngapha eGwanda kumbe yonke indawo kubo eSteyn Kitsen kumbe kobo Beti Bridge ngwane hayi akuthwala abantu umuntu uyazizela ngokwakhe njalo asikuthi iSisi ilesandle ukuqhashweni kwabantu abangasibo besindebeleni hayi khona lapho isiqondisane mtakababa lingathi madoda lizama amavoti bese bezama ukugxeka ibandla libona lingazathi yimeli strong iSisi noma lingaze likhulume kabi bafowethu iSisi thina singabantu besintwini ngathi singamandebele kodwa asiboni iMRP yena le ibandla elingasilethele inguquko never asiboni so zamani ukuthi lidinge enye indlela ukuthi liconsult abantu lokuthi likhulume ngayo ebantwini hayi ukuthi likhulume ngokuthi iSisi yenza ukuthi hayi into ezimbali.
Sabanani kusitiyo 7 mina ntando kuphawula le ndaba kapresident akhuluma kubi ngayo ngama-Americans lama-British lapho uzimotshela isikhathi ngaze ebe yasekela ama-Russian akhe lama-China akhe la asoze afa ancedile izwe leZimbabwe yena okusalayo kufanele nanzelele ukuthi ebonge kakhulu ngama-British wobafaka esikhundleni ngesikhathi begengulu umongameli uJoshua Mkabuko Nyongolonkomo yinto kumele beyinanzelele nje kuphela ukuthi British lawa lama Americans esikhuluma ngayo namhlanje asenza sihlupheke eZimbabwe yiyo afaka izalu PF yiyo afaka bona umnanagwa lapho engajona ezihlupha nje kuphela utshona ekhuluma kubi ngama British ngathi ngathi osala ukuthi yena kabuyele kuphela ecolisa lama British hayi madoda lapha nasaphambanisa so swabo yanihlalise rendi kuhle zabona ibizwe liyaphumelela lehambe kuhle lokho utshona ezihlupha ama Russia lama iRussia lokho le lokuze ngini lama China lokho uzowesela isikhathi into ezahlupha futhi ngokuhamba kwesikhathi khona okokuthi abantwababo bazathi ngeminye iminyaka abantwababo bazathi sebetshintsha labo sebefuna ukulandela okunye okwasayinwa mayinguye lama-Russian le-Russia khonoko kuzasihlupha khonoko futhi i-Russia siqhashe ubhombe iZimbabwe.
Hayi bafowethu kanti lithatha abanjani Chris Gandhi Dungamile Nkomo lithatha abanjani bafowethu nami lingizweni bafowethu ngicela umbono wami nami ukukhulunywe phela ngathi nami ngizwakale ukuthi lami ngiyakhala ngomnankakho ile ngifisayo ukuthi umnankakho aphume 2023 sibe sivota ukhetho olukhululekileyo sifungeniseni i-CCC madoda sikhona ukusebenza sikhona ukubona ukuthi siyakuphi nathi singaphandle kwelizwe sikhona ukuyafika emakhaya lapho siyesebenzele uze nekhaya ayiphume lento leyo ngiyabonga ukukhuluma uThem Nkosi lana eBitoli usuke ekhaya ngale Zimbabwe endaweni yasemadophe emadojeni ngajabula kakhulu mali ngamlinga ngifunda madoda emoyeni sengiyathenga la mamira hayi angifundwa abanye baphindwa thina hayi asifundwa indaba
sanibonani bantu bakithi lonke kusitudio 7 ngiyalibingelela lonke amagumbi amane omhlaba ngiyalibulisa bantu bakithi eZimbabwe esindebeleni ikakhulu kodwa kusiya ngami kungayi ngokuthi akucabangi okufana nayo aluba izaphu lomthwakazi ziyahlangana ikhulumisane nje ukuze sithi sesikhethweni lo sithole mbijana bangahlangana njengabahlangana ngakho bekukhulume bekuvumelane abantu bakithi esindebele nabavamisanga ukuba lenkinga ma bekhulumisana izinto bavumelana ngaphandle nxa kuyukuthi uyabe khona usesetshenziswa kumbe izandla lokuve kunganceda mpela isizwe sakithi esemandebeleni besikamthakazi kodwa masingaboni ngiso elinye sihamba sehlukene akunalapho esizayakhona nje liyabona nje lilokhuzeni ukuthi akuyagunywa ama-consequences lawa ukuthi vele bazama khona ukuthi singabi lakho esinakho. So but ukuhlangana kungasisiza o khulumayo Mike Spand.
Siyabingelela kumthwakazi omuhle kustudio 7. Sibingelele ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga izindaba ezinhle ezingakhetha inhlangothi zeZimbabwe okhulumayo kungusinthiwe wakwaZulu olapha kwele-South Africa ngokubuya ubuya eSholotho esephelela uwatseve ngaphansi kwenduna uSiphosho. Hayi, siyazizwa izindaba lembono yabantu mpela bahlanganisa bafuna ukuba iZimbabwe iphakame, kodwa mbono etshiyeneyo futhi ehlukumezayo ukuthi sicinizane futhi iphumelela ekwenzeni kwayizinto kakhulu. Ke ngiphosa amazwi kwabake mthwakazi kakhulu abathi Republic mthwakazi MRP. Sibuya khona eCholosho, sizalwa khona, sihluphekile, siyayazi iCholosho legugurawunde, siyazi impela ukuthi sisuka njani. Njalo asikho ukuthi siyayigxeka imthwakazi, siyithanda ukufa, kodwa ngesizathu sokuthi siyavula umqondo sibone ukuthi okuzasilungela yilokhu nalokhuyana. Abantu abazama, asisho ukuthi bona bavalekile abavula amehlo, nabo bavule ngendlela abavule ngayo imiqondo. Kodwa eqinisweni elihle bakithi, ake sixhaseni i-CCC, ake sixhaseni uChamisa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abe-ISIS bathi yibo ababulale abantu abalishumi lanhlanu kwele-DRC. I-Voice of America yona ithi esinye sezigilamkhuba ezimbili zakwele-Kenya ezidingwa yimelika uBadru Abdul Aziz Saleh usebotshiwe. Siziphethe ngodaba lwemelika. Isiqalile imbuthano yokulungiselela ukubekwa kwabafundi abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ababulawe ngowesilisa ohlasele esikolo seRope Elementary School ngompopo ngeviki edluleyo esigabeni seTexas. Izolo kube lemikhosi yokuvalelisa abafundi ababili besifazana ekade beleminyaka yokuzalwa elitshumi. Ababili laba bachazwe njengabantwana ekade belekusansa elithembisayo njalo ekade behlala nje bezijabulela. Owesilisa owabulala abantu laba laye wadutshulwa ngamapholisa wafa. Nansi ebezihamba phambili. Kulomtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. Kusolwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obed Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugurawundi. Kwanele mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. yimi untungamili nkomo.